Umsakazo we-Studio 7 wethekelele ezigabeni eziholwa zinduna lezi wananzelela ukuba emasimini ezakhamizi ezinengi izilimo kazikhuli kuhle njalo zihlaselwe kakhulu izibungu lezi okuthiwa yi-full armyworm kanye le-webworm eyiyo ebikwa isidla ubhedu. Ngokutsho kwabalimisi be-agritex bakulindawo, izinanakazana lezi ziqale ngensewula yomnyaka ophelileyo ngomfumfu lolwezi. Ukhansila wesiqintini sekatshetshethe umnumzana na Give Me Again Moyo uthi lolu hlupho lokhu lusidla ubhedu.
Iqhelele selidle umumbu, abantu inhlanyelo bayithole nzima, bayithole nzima nje kunjalo inhlanyelo sokulobudli lo. So into ekhona ukuthi uhulumende kangenele abone ukuthi abantu yabanika umuntu wenelayo.
Omunye wabaphazamisekileyo elima ngohlelo lukagajompo ongusabhuku umnumzana Francis Mathe wesiqintini seJabulani uthi phezu kwezibungu lezi izulu lalo lina okwenkezo.
Isimo sibi kakhulu, sibi kakhulu ngoba izulu liphuzile ukuqala kuthe kumila kwaba lesibungu kuthiwa isiqhele sitshaya amabele ukuthi vele kathi sinokuthi sesiqasa kutsho ukuhlanyela kanti silesikhathi sesihambile ukuthi kambe mina singahlanyela kathesi akuna sivune singasithola.
Unkosikazi Florence Mkandla omunye wabosobhuku ehlanganani uthi imhogoyile isilothise inengi emasimini kanye lezivandeni, kwesinye njalo ikati lilala eziko emizini eminengi.
Sisendlaleni okokuthi ngoba kasilandise kangasibelandise.
Unkosikazi Lilian Ncube uthi ngendlela izibungu lezi ezihlasela ngayo sekungathi kukhona ezikuhlolayo.
Indima zonke engazilimayo lezana engizilime ngezandla ubusanda kusungula umumbu wakho ukuphuma, isibungu sakho asatsho sangena. So le nhlanyelo ukuthi namhla uqabange sekudliwe, kusasa futhi uqabange, amanye amagodi akhona agcina vele sengasela lutho.
UmaNcube uthi phezu kwalokhu lokuvukela elandelela emasimini kuba nzima ngoba esondla ingane ekhubazekileyo okuyimvama emizini eminingi emangweni lo.
Ngoba ngumntwana ongeke wamshiya yedwa, ngumntwana ongeke wahamba laye futhi emasimini, njalo le ndlala ikhulile. Besiphila ngokuthengisa uludo. Kanti esilokuthi ulude ulukhe uhambe uyethengisa kwabe sengasayenzi ngoba umntwana uyabungela ukuthi uyamshiya lo bani.
Ngenhlupho ezifana lalezi, uKhansela Moyo uthi sekuyisikhathi uhulumende ngaphansi kogatsha lwe-social welfare kanye labalimisi be-agritex okufuze besondele eduze besize izakhamizi ezifana loMancube. Okhokhela ugatsha lukahulumende kuhlangothi lwe-agritex esabelweni seMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi izibungu lezi zisabalele yonke indawo kusabelo lesi.
Siyakhuthaza abalimi ukuthi bazincedise lapho abancediseka khona ngohlelo lukahulumende, bancediseke ngemithi yokuchela.
Omunye njalo umlimisi ukhuthaze izakhamizi ukuthi zisebenzise igwayi lokubhema belihazwe emasimini ngoba lalo lisiza ukubulala izibungu lezi. Phezu kohlupho lolu eleZimbabwe libhekane njalo lokufa kwezifuyo ikakhulu inkomo, lokhu kubangelwa isifo semikhaza kanye lesomiso sendlala iEl Nino ebangelwa ukuguquka komkhathi iclimate change. Ingcwethi zomkhathi ezithi ikhangelelwe ukuqhubeka okweminyaka emibili njalo iza dala indlala esabekayo kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngisewange ngingunokuthaba Dlamini.